kulevukovu
usikhumbuzayo ngesikhathi i-corona iqalisa ngobasi engunanzeleyo ukuthi ngo-December lapha sikhe sababhizi kakhulu sibe silezihlobo zethu sile mtshato kulanilani kodwa konkhana sokwenza ukuthi ama-cases e-COVID-19 kube ne-spike lesikhathi sikhe sadinwa khona kwamasiloku hayi corona layo jasuke kunja but because uhluphe sesidlalo kathesi ukuthi khona sizayenza njani impilo isinje i-lockdown siqalisile umnyaka uqalisa so iningi lethu siyasebenza sizakwenza njani okuyizinto kwakhona
i-level 4 uhlelo lwe-lockdown luzathinta njani impilo zabatsha
hayi zabatsha khona kunzima because mostly i-entrepreneurship ileyane ukuthi we are living from hand to mouth yabo imali adulayo maybe yiyona le esiyisebenzise i-festive season uthengathenga lokhu la ugijimagijima usenza lokhu but immediately to have the lockdown is that for abantu abatsha it's a tough time for us but esingakwenza ukuthi nje sike sezame lathi ukuthi sibe innovative but you find that singaba innovative kakhulu imarket yethu siyayinase siyikhuthile because imarket yethu still believes ukuthi nxa usenza into kumele uyenzele umuntu omaziyo so you can only base on your clientele to say okay I can do this for you in the next so and so days and umuntu lisebenze siyaphambili but otherwise it's about relationships now with our customers. Otherwise, new clientele, it's hard. Munti abona what you are doing online, and everyone is now online, but advertisers go Facebook, people are doing lapa. You find so go flat, everyone is already online, which is a good thing, but the market has to adjust also, or the payment terms have to adjust also, because kathesi kunzima ukuthi umuntu akubhadale engakubonanga, engakuthanga imali yakho in cash, ngoba many people now work with US dollars in the exchange rate. So you find that kunzima umuntu ukuthi akubhadale nge US dollar via any means. There is no PayPal, there is no what. So you have to go into the banking system and do that. Kunzima kakhulu because umuntu abe kutshe ukuthi i-product kutshe ulayo. All right, imali yakho ulayo 20 US. Kodwa mina ngise-country park. How do you even go there when it's under lockdown?